indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 31 kuNcwabakazi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uchitha imali eyi $1.7 million ukuya kwele Japan lapho umongameli wakhona amkhuthaze ukuthi ahloniphe ilungelo likaZulu.
Kuyabe kuqondile ngoba kuyabe kuneprofit yakho. Okudingakalayo yimpumelo yalowo mhlangano lo ukuthi kukhulunywane kwavunyelwanani kuyini okutholakileyo.
Odokotela bathi kabayi emsebenzini kusukela ngomvulo bekhonona ngeholo labo.
Sibethemba ukuthi odokotela lohulumende bazahlala phansi bavumelane lokhu kungayenzakali. Kodwa nxa odokotela bekhalela umsebenzi isibhedlela singeke sivalwe.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zikhuthazwa ukuthi zingayi emsebenzini ngomvulo ngoba zingabhekana lodlakela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa esebenzise indizamchina yakwele United Arab Emirates ebiza isigidi esisodwa uhambo lwakhe. Umnangagwa ubesiya emhlanganweni weTokyo International Conference on African Development. Ubikwa ephiwe imizuzu emihlanu lechumi kuphela ukuthi akhulumisane lomongameli walelo lizwe umnumzana Shinzo Abe omcebise ukuthi kumele alungisise udaba lwezamalungelo kaZulu andubana athole usizo lwemanye amazwe. Sixoxe lengcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Maxim Kandla ukuze sizwe ukuthi uthini ngalolu daba.
Kuba nohlazo nxa ukuthi khona iyabidlalisekile. Kodwa ke nxa kule mpumela ebekhona eyezaba ngaphezu kwaleso silinganiso esikhulunywayo, kuyabe kuqondile ngoba kuyabe kuneprofit yakho. Okudingakalayo yimpumelo yalowo mhlangano lo ukuthi kukhulunywane kwavunyelwanani kuyini okutholakileyo. Lokhu kokuqakathekileyo. So kunye lokhu ukuthi khona isigidi leso abantu belandile siyedlaliswa njalo kungaphili lempumelo ephumayo lapho akuyisonto engabanhle phambi kwabantu beZimbabwe.
Abanye sebekhuluma ukubana umongameli Mnangagwa ungani imali uyichaphaza ukwedlula owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Ubona njani wena khona?
Lwana wayezele sesifunele kudala nento zakhe zingananzelelwa. Lo-ke ukuhambeni kwakhe abathi sebezikhupha izinto zakhe ukuthi khona lo usedle kakhulu imali kumbe izinganiso semali khanya siningi kakhulu esesisetshenzisiwe kumbe esisetshenziswayo. Okuyinto engalunganga leyo. Nxa ukuthi khona wenza lokho ezama ukulungisisa lokho kwachithekayo ngemva kweminyaka eminingi kangaka, kuyabe kuqondile nxa elungisisa. Kodwa-ke nxa kungelalutho oluphumayo imali ibe lokhu iphuma abantu bengaholi bendlala yona ikhona ingaka ayikayekeli ukuhamba ngoba wathi njena laphana wathi khona ama-trips ama-foreign trips kumele encithiswe ukwedlula ama-foreign trips ayihanjelwa ngumnumzana umkhakha.
Ye, bakhona njalo abasola ukuthi kanti kungani engazithengeli indizamchina kulokuba eseboleka ezibhadalwa inkulungwane zamadola ngehola linye.
Kuyabe kuqondile lokuthi khona ebelayo sikile ephemeni intenge yakhe angabe ehamba layo kulale eyabe lokhu ihaywa. Ukungayeni laphana mbona azane ukuphuma izinkalakatha zezimali laphana. Bambona azane balomqondo oqotho khona lapho abakubona benjalo. Kodwa kube sokuhlupha okwelakusasa abanye baza ukuthi hayi imali liyani idlalisi. Sangathenganga leyo ntete ukuze ngiphaphe ngokuphele esiyalelane. Neminye imbono yona le yabe ikhona ngoba iqiniso elipheleleyo kufuna ukuthi khona nxa kule kuphumela ngaphandle kumbe kusenza okwenziwayo kakube nenzuzo ebantwini abantu bebeyibo ababhenefithayo.
Alo-ke ngumnumzana Maxim Kandla ingcwethi ehlaziya ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Odokotela bathi kabayi emsebenzini kusukela ngomvulo bekhonona ngeholo labo abathi kumele likhwezwe. Isikhulumeli sogatsha lwezempilakahle uDokotela Donald Mujiri utshele iStudio 7 ukuthi balwamukele ugwalo lwezikhalazo zabodokotela kodwa wathi kuzamele ugatsha lweHealth Services Board luhlaziye lolu daba andubana kuthathwe amanyathelo. Sixoxe lomqondisi wesibhedlela sempilo ukuze sizwe ukuthi bona balwamukela njani lolu daba.
Igama lami ngisolwayo Ngwenya, ngudokotela lapha empilo. Sizwile lathi amahungahunga ukuthi odokotela bafuna ukhalala umsebenzi kuvikezayo. Asikakuboni lokho, sisakumelele sibone ukuthi kungayenzakala yini. Kodwa sifisi ukuthi odokotela bekhalele umsebenzi ngoba lokhu abantu bengaphatheka nzima empilweni kahle yabo.
Nxa odokotela bengakhalala umsebenzi, akhona yini amalungiselelo eliwenzayo ukuze liphathise izigulane?
Sinethemba ukuthi odokotela lohulumende bazahlala phansi bavumelane lokhu kungayenzakali. Kodwa nxa odokotela bekhalele umsebenzi, isibhedlela singeke sivalwe, sizabe sizayenza eminye imizamo yokuthi abantu bazame ukuzuza uncedo ikakhulu laba abaye begula kakhulu. Ngiyabonga.
Alo-ke ngumqondisi wesibhedlela sempilo udokotela Solwayo Ngwenya ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kwaBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zikhuthazwa ukuthi zingayi emsebenzini ngomvulo ngoba zingabhekana lodlakela. Sikhuluma nje amanye amankampani akwele South Africa abikwa esemise umsebenzi izizalwane zakwamanye amazwe kulandela inkuthazo yezinye izizalwane zakwele South Africa ezithi zizabhodabhoda ngamankampani zisusa ngamandla abukuza emsebenzini ngomvulo. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamanye amazwe awezwekazi le-Afrika ezihlala eSouth Africa e-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda, ukuze sizwe ukuthi bakhuthazani izizalwane zakwamanye amazwe ezise-South Africa.
Sesivele nje ekuqaleni siye sakhupha isimemezelo esokuthi ukusukisela nje ngomvulo kusho ukuthi abantu ukusukisela ngesonto abantu baqaphe abasezindaweni ezazakalayo ezifana noSoweto, mhlawumbe noAlexander lapho esazikhona ukuthi yindawo ezishisa kakhulu makuba khona izimpi ezokulwisa abantu bangaphandle, abantu bangatholakali kulezo ndawo, kuthi labo abangatholakala kulezo ndawo baqiniseke ukuthi umuntu akabi yedwa uba phakathi kwabanye abantu abaningi ukuze kungabi lula ukuthi bahlaselwe njalo banelise ukuthi mhlawumbe mabeqala ukuhlaselwa bakwazi ukucela usizo mhlawumbe emaphoyiseni ukuthi afike mhlawumbe kungakabi nokulimala okukhulu. Kodwa isixwayiso esikhulu esisibhange sokuthi abantu baqaphele kakhulu ngoba bangayithathi ngokokudlala lento ngoba sesibonile ukuthi ngempela kukhulu okungeza.
Ye manje labo aba okuthiwa bengagudulwa emsebenzini lithini ngabo?
Nalokho sisakhuluma nje, sisebhizi sikhulumisana nohulumeni kanye namathredi afana noSaftu abangavumelani abangahambisani nayo lento nje ukuthi cha leyi ukukhohlakala okwenzakalayo. Uhulumeni bekufanele ukuthi bonke abantu abenza lento ababhalela amankampani besithi abantu bazokhipha emsebenzini, uhulumeni ababophe ngoba phela akuwona umlandi wabo, kungumsebenzi. Kunabantu abavunyelweyo ukuthi babophe abantu makuthiwa abantu basebenza kungekho emthethweni, hhayi ukuthi ubani nobani azinikezele umlandi wokuthi angene emakampanini umbabhalele amakampani iy'ncwadi ezokuthi angaqhasha abantu abathile. Siyabona ukuthi zonke lezo zinto zikhomba ukuthi umthetho welizwe kawusalandelwa ngendlela okufanele ukuthi ngabe ulandelwa ngawo ngoba yena ubani nobani ongahamba futhi ufuna mhlawumbe impahla ethile emuntwini kumbe ufuna ukubona ukuthi umuntu usebenzisa mhloboni yamaphepha amgunyaza ukuthi abesemsebenzini kumbe inkampani iqhasha umuntu othile ngoba yonke leyo imininingwane ayivumelekile ukuthi phongunikezwa noba ubani. Okufana nokuthi i-privacy, ukuthi I mean ukufihlwa lokho kunomthetho ohambisana nokuthi imininingwane yomuntu ubunguye bakhe usuka kephi kwenzakalana kungeke nje kwanikezwa noma ubani. So leyo yimithetho esuke isingasahambanga kahle isiphethwe ngendlela engafanelanga.
Alo-ke ngumnumzana Vusumuzi Sibanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamanye amazwe awezwekazi le-Afrika ezihlala eSouth Africa, i-Africa Diaspora Forum. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele-South Africa. Sizalethulela okuningi ngodaba olufanayo kuhlelo lwethu Liphuma Lendaba, Litshone Lendaba olulandelayo. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku short wave 4930, 6065, 15460 la ku 13860 kHz. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kweMelika zibuthene edolobheni leGeorgia eAtlanta phansi kwenhlanganiso yamakholwa eChristian Fellowship International. Intatheli izindaba eStudio 7 uPraxedis Jeremiah ukhonale.
Kusukisela ngo-2005 bebesenza imihlangano leyi ngomnyaka behamba ama-state wonke ahlukeneyo. Sebake baya eNew Jersey, eNew York, kubo North Carolina, eDallas, amadolobheni amaningi sibili lokho besenza imihlangano naleyi ngeyamaKristu, lapho ababehlangana khona bekhonza bendawonye ngesikhiwa langesiNdebele kanye langesiShona.
Baningi okunganani abantu?
Baningi ngempela abasuke emadolobheni asuke ehlukeneyo lama-state, bangafika engxenye kumakhulu amathathu.
Niyabo mama bodwa yini kumbe bakhona labo baba?
Hayi, kuhlangene sibili imuli. Hayi, asikho ukuthi kumbe ngabe silisa kumbe abesifazane kumbe yabe silisa bodwa. Hayi, kodwa azimuli ngoba kuma breakaway sessions okuhanjwe khona lamhlanje kube lenkonzo ekuseni, kwaba lentshumayelo labafundisa behlukeneyo. Kodwa ke after that kwasukusiba ke lama breakaway sessions. Aba sakhulayo babe le breakaway session yabo, abendileyo ama couples babe le session yayo, okucebisana ngezemali kade be le session yawo. Kuhlangene konke omama labo baba labantwana.
Alo ke nguPraxedis Jeremiah intatheli izindaba eStudio 7 ubekhuluma ecingweni eseAtlanta eGeorgia ngapha kweMelika.
Lamlela ntwandwe
Lamlela
ntwandwe
Lamlela
mshweshwe
Lamlela nampa bafube mbula
Lamlela ntwandwe
Lamlela
ntwandwe.
Inkomo ezansi emaNdebeleni seziqalile ukucuba ngenxa yendlala, njalo ezinye ziyabhaja edakeni zidinga ukunatha amanzi emadamu asomile zife. Osekubangele ugatsha lwe-Agritech ukuthi lwesabele ukuthi kuza kufa inkomo ezifika inkulungwane ezingamakhulu amabili lonyaka. U-Albert Ncube usipha loludaba eseGwanda.
Ukuzilela kwamadlelo kanye lokuswelakala kwamanzi ezansi emaNdebeleni ngenxa yokungani kuhle kwezulu nyakenye sekudala ukuthi inkomo ziqale ukucuba endaweni ezitheneyo. Isimo sesisibi kakhulu endaweni ezibalise Gwanda South, ebulili Mamangwe, eMatobo kanye leBedbridge, lapho kubikwa sekufe inkomo ezifika phosa amathumi amahlanu. NgoLwesithathu kuleviki umsakazi weStudio 7 uvakatshele kwamaphani phansi kwedolobho leGwanda, lapho athole kubhaje inkomo ezinhlanu edamu kude ezinye bese zifile. Umnumzana Malini Nkosi Ngwenya isakhamusa kwamaphani simthole senula inkomo yakhe ebibanjelwe. Uthi kuyadinga ukuthi kukhitshwe inhlabathi kuleli damu ukuze inkomo zingabanjelwa.
Into esingayikhalela ukuthi ngasencizo bengohulumende ngamanzi nje, ubona idamu lethu linjani alilanjidli namanzi, ngali yakutshwa ngali nesiyaphiwa lezibhorwane neziphiwa iziphampu ngumgodi mningi lamanzi la bese sithola amanzi okuthi lathi inkomo zinathe. Yikho kungabe kuyasishotela esigabeni sethu lapho.
Umnumzana Julius Nare isakhamuzi eChindeni uthi njengabalimi bayalahlekelwa kakhulu yinotho yabo ngoba bephila ngalezi nkomo ikakhulu ngalesi sikhathi sendlala.
Ngikhuluma ngendaba zamanzi ukuthi amanzi singabangathi zamele ukuthi bona basigubhele idamu rey. Inkomo sezivanje kakhulu, elinye sezafa khonapha edamu. Sinje siphila ngazo vele sidla ngazo azisebenzi izozisinceda konke lokudleni lezi nkomo. So nxazi ngesesifa so le ndlala zinkulu lamanzi ashota sokuthi idamu khashana ali ngama 2 kg before manje lapha ndonyaka injalo.
Ngaphandle kokutsha kwamadamu ezigotsho lakho amanzi egobhoza kancane osekudala ukuthi izakhamizi zivuke emadabuka kusa zisiyadinga amanzi. Umnumzana Butler Sinkala isakhamuzi esilikwe phansi kwenduna masuku eGwanda North uthi isimo sibi kakhulu lonyaka.
Sesilohlupho lwesabekayo lwamanzi, imfula osilikwe ngapha ematshetsheni losilikwana bavala amadamu ngo-1992 ayizange aphinde avulelwa amanzi. Manje khathesi amanzi akusela. Laba ababona ngokuvula amadamu lamakhulu bake basivulele ukwenzela ukuthi sanelise ukunathelisa izinkomo. Ngikhuluma nje namhlanje besikhelelela izinkomo akaphela du amanzi sama salindele ukuthi kugobhoze plus izinqola ziyabe zilayinile inxa ezidlula ama-16 or 17 akunzima okumangalisayo ake lisilamulele bakithi.
Entalale phansi kwenduna umathe kwanda South lakho bakhala izimathonsi ngodubo lwamanzi. Umnumzana Brighton nare uthabakaze bakubona okwalonyaka.
So isimo samanzi lonyaka sisibeke kwelinye izinga elesabisayo ukuthi ha lonyaka silukuza kubanzima. Nxa izulu ngaphansi sesiphonga ukukhuleka nje ukuthi ngawo uNkulunkulu uyasibona izulu phangisa ukuna. Ngancali ngaphangisanga ukuna aze asesekubi vele. Aso kurong ngoba into yakho namadama khona since mbagejwa ngoSmith so la namhlanje amajana damu kwakho lokho kusese khona akusela vele akusathoni ngisho ukuthi vele sokuthatha yamamanzi nje amalutshana kulamanzi vele ukuya lokuya akusela lutho sokuthile.
Umnumzana Tishki Mthema ingcwethi kwezokufuya kwenkomo ezansi emaNdebeleni kugatsha lukahulumende lwe-Agritex uthi inkomo ezifika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 zisengozini yokufa lonyaka ngenxa yendlala lokusilela kwamanzi. Ukhuthaza uZulu ukuthi athengise ezinye inkomo ukuze athenge ukudla kwazo. Isabelo sezansi emaNdebeleni yiso esithenjiweyo ngenkomo kuleli njalo kwamanje ezikhona zifika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 600,000. Ngimele umsakazi weStudio 7 Ngiko Maphane. Albert Ncube.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Dennis Juru, umkhokheli wenhlanganiso ye-International Cross Borders Traders Association. Mnumzana, okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, siyabona liphe umbiko lapha. Lingani liyakhonona ngodaba lweSouth Africa lapho ungasitshela ukuthi kahle umbiko wenu uthi
ye siyakhonona kakhulu ngoba uhulumende weSouth Africa kukhanya kahala ndaba ngendlela ama-foreigners aphathwa ngakhona. Siyabona ukuthi bayabulalwa abantu bayafa kodwa akhula noma umuntu oyedwa abamvalelayo adejwe kuthiwa lo muntu ukwethiwe ngendaba yokubulala umuntu uzongena etholongweni kweminyaka e-10 or noma eminyaka eningaki. So thina sizodefenda ama-foreign nationals wonke ngoba labantu base-South Africa okusemthethweni uhulumende wabanikeza amaphepha okusebenza kusho ukuthi bavumelekile ukuthi basebenze kuleli bakhululekile. Akufanelanga bahlukumeze noma ngubani, kufanele basebenze imisebenzi yabo kahle. Okwesibili ukuthi i-ANC masiya ku-election kade balo mbiko wabo wokuthi singawina sizoxotsha ama-foreigners wonke ukuze sicreate umsebenzi. So sibone ukuthi isandla esezokuba ngazo sikhona phakathi kwendaba leyo. Inkokeli ye-ANC isebenzisa abantu ukuxotsha ama-foreign nationals.
Nxa lisithi lizavikela abantu, ungasichasela ukuthi liza kwenza njani lokho?
angeke ngitsho emoyeni kakhulu kodwa okunye ukuthi sovimba ama trucks onke ase South Africa ama GT ama Northwest ukungena kumanye amazwe eAfrica kungaba kuseZimbabwe noma eZambia noma kuphi zwamisa onke abengiza mishinzi zobaleli lokuzweni incwadi ukuthi bamise kuye eZimbabwe. I'm sure last time uyakhumbula ukuthi sababhalela bamise indiza mishinzi zabo ukuye eZimbabwe, so sinethemba lokuthi even abanikazi ama-trucks singabatshela ukuthi ama-truck abo ame kuzoba ne-problem ngoba akwazi sonke ukuthi amakhampani awanjenge-Shoprite bo-Pick n Pay ngamakhampani ase-South Africa zonke izinto abazithengisayo e-Africa noma eZimbabwe noma kuphi bathatha lezi zinto e-South Africa, so singamisa lawo ama-truck okuphuma vele kuzoba ne-impact yokokuthi uhulumende wase-South Africa uzothatha amanyathelo ukuthi bamise lo msindo esikubonayo.
Kukhona yini ongakukhuthaza izalwane zeZimbabwe ukuthi zingangeni engozini ngomvulo nxa sekuthiwa sebeqalisile abafuna ukukwenza?
Kutaza abantu ukuthi bangahambi nje kungqono balondoloze imithilo yabo. Labantu bengathi bazenza lokhu bayakuyenza noma ikubulala umuntu bayabulala, bengathi sizobulala bayazizobulala. So siyalicela bakhithi ukuthi ngemandi lingasebenzi lingaphumele ngaphandle lingadrive ama-truck yenu abelungu besithi li-drive liyenze i-trip kungcono ukugula esibili kulokuthi impilo yakho uyifake engozini.
Hayi, siyabonga, ungavaleli isiZulu.
Ngiyabonga mdabaso omuhle, libe safe ngomuvulo kuya emuva. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile. Lo ke bekungumnumzana Dennis Juru, umkhokheli wenhlanganiso ye-International Cross Border Traders Association. Kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sicubungula umbiko owethulwe lugatsha lwabesifazana kubandla le-MDC osola ukutshaywa lokuthunjwa kwabomama abachiyeneyo okwenzakala elizweni. Sixoxa lesikhulumelisa lolugatsha unkosazana Barbara Tanyanyiwa.
Ukuqala I statement leso kasigoqeli abantu abomama be-MDC kuphela. Ungakhangela ngikhulume ukuthi khona njenge-Women's Assembly MDC simelele omama bonke abaprogressive. Ungakhangela kulo gonyeti wahlukuluzwa ungumama asiwo wephathi yethu. Kulo mchayina lo umyouthi wethu wegweru ohlukuluziweyo sebethageta labantu besifazane ukuthi besethusele ukuthi singalweli inkululeko yethu njengabomama. Ungakhangela laphana even ngomhlaka 16 August omama babetshaywa, abanye bengazi lokuthi batshayelwana, omama bezithingisela amatamatisi betshaywa bafuna ukufaka ukwesaba kithi esikuthi siye ngesikhiwa ukuthi singangeni kwezombangazwe.
Liphindela sola ukuthi ezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana zithule zwi ngalokho okwenzakalayo.
Liqiniso lelo Sithandekile, asikezwa ngingazi kumbe kungikhuthile mina. Anti uyabona ukuthi mina esami statement sithi mina wena sese wasibona. Lathi sebe sikhangelele ukuthi lathi nxa bekhipha ama-statement lathi siyaboni kumbe bayakhiphe ngathi bayapublishize sibone ukuthi khona bayalwela amalungelo abomama ngeqiniso nothi ukuthi khona bacatshe neminwe bafuna ukukhuluma kuphela nxa kuyukuthi kulomunye umuntu ophambanisileyo kumbe oyindoda yikho lapha kodwa nxa kuwuhulumende ophambanisileyo ehlukuluza abantu bayazithulela nje.
Kuningi osokwenzakele, sibona esinye isiphathamandla sikahulumende umnumzana Energy Muthodi esithi lo ntombazana ochayiweyo umchayina embiza ngamagama anganyeke sawaphinda emoyeni kumbe beseliwazwile, lingathini ngalokho? Lingathi abesifazana bona yibo abahlanjazwayo yini lanxa abanye besilisa labo bethunjwa?
Kuthunjwe abantu besilisa esibabonile abathunjiweyo kodwa azange siwazi amagama nalananjani. ngoba bahambize ngamagama abuhlungu umntwana lo anaba umntwana lo othebuhlungwini chayiwe into esebhekeni engathandabuzwayo abanye abathunji abathunjwayo abafana bakhona abathunjwayo into engayibonayo ngamehlami mina Sithandekile nothi lokho kuthiwa khona abantu bapho ngokuhamba ku-social media bekhuluma amanga yizinto engizaziyo mina njengesikhulumeli sebandla le-MDC esikhulumela omama izinto engizaziyo engiziceda mhlophe ukuthi into le yayenzakala izamo izama ukubaleka nje bazama ukushifta kodwa sithi okungaphiliyo kuyahle abakhuluma abakufunayo basitshela amagama wona abafunayo kodwa ekupheleni kwakho konke uNkulunkulu ukhona endingewethu sonke
kuyini elizakwenza ikusasa lapha abesifazane abazaqhubeka bephatheka yini kumbe lokhu kuzahle kubaxotshele khatshana lizayenzani kusasa ukuthi libakhuthaze
i-statement zonezo engizikhiphileyo yikho kukhulunywa ngabafazi khonokana abantu bangomama sisase kuqala sihlale phansi ngoba anto bona nxa sifuna ukwenza ulutho kumele kuvelele phansi emabrantshini kubuye kumawadi kuma-district kuma-province sithathe ukuthi abantu bathini thina kasipho ngokwenza izinto esingathunywanga so sisamele ukuthi sikhokhane sikhulume ukuthi singayenza kodwa engifuna ukuthi ngikutshele ukuthi thina njengabomama asize sibuyele emuva asoze sethuke esiyethusele ibuthunjwa khona lokhu ngesikhathi sempi eyomba ngazo yayikhona yona le ethiwa yi-liberation struggle kwakukhona kusenzakala kodwa nanti ilizwe lethu sanithatha akula-independence ukuthi asingeke sikhulume nge-independence thina sidubeka kangaka sehluleka nokuthenga ukudla sehluleka nokubhadala amasizi sehluleka ukubhadala isibhedlela amaphilisi sehluleka ukuthenga yonke into wonke idibe wenza uyasebenza kumba awusebenzi sonke sesingama-sesiyisibonda izigebenga ama-destitute
leyo bekuyingxoxo lonkosazana Barbara Thanyanyiwa isikhulumeli sogatsha lwabesifazana lwebandla le-MDC asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga Sithandekile okwakathesi ke sikhangele impumela yemidlalo yenkezo yeCastle Premier Soccer League edlalwe kundawana zelizwe ezishiyeneyo lamhlanje. IDynamos 0 Tel 1 0, Bulawayo Chiefs 3, Capes United 3, FC Platinum 1, Chicken Inn 2, Ngezi Platinum 2, Herentals 0.
She's fine, she's pretty, she's fine. She's fine, she's pretty, yeah. It's cherry, I'm a college, 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 all desire, girls do not exist. Super thick, black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. Keisha Cole, ever said, always will, never fit. Wife in material, she's the type you bring home. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. It's cherry, I'm a kind of cherry, I'm a cherry, I'm a kind of cherry, I'm a cherry, I'm a kind of cherry, I'm a cherry.
Owami muhle yisiphalaphala kutsho umsizi K esigqibela ke uhlelo lothula lamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa uchitha imali eyi $1.7 million ukuya kwele Japan lapho umongameli wakhona amkhuthaze ukuthi ahloniphe ilungelo likaZulu. Odokotela bathi kabayi emsebenzini ngomvulo bekhonona ngeholo labo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zidlela evalweni.
Siyalibona.
ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.